Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu ngomvulo mhlazi ku-4 Mpandula 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukugcotshwa lamuhla emkhosini ofulathelwe ngenye inkokheli yamazwe umanyano weSADC ngoba kulokukhonona ngempumela yokhetho. Silengxoxo lomkhokheli webandla le-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo ngokhetho lwedluleyo lapho amalunga ebandla lakhe angatholanga khona isihlalo ngitsho lesisodwa. Kuyini okwenzakalayo?
Asisenelisanga ukuthola ama-resources ayezasiza sinyakaze sikhampeni ngendlela esasifuna ukukhampeni ngayo.
Umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa uthi ubengathulanga igoqwe izandla kunsukwana isanda kwedlula kodwa kukhona akulungisayo ngasese.
Udliwe yena wadliwa umna wakhe usitamene empari wadliwa udade wabe tshiredzi le ibizo lakwabo elithi Chamisa kalila bukhosi abayekele ilizwe libuswe yilowo owinileyo le party yakhe.
Abalandeli bebandla lezanu PF bathi ukudinga ukuthi kwenziwe olunye njalo ukhetho ikucitha isikhathi ngoba uMnangagwa wavotelwa ngabaningi.
Ngokubona kwami lelithuba nje upresident ekhethwe kutsha ukuthi afake uvice president wesibili. Ngibona nxa ngicabangela engambisela ubaba uMuhadi nxa ubaba uMuhadi enefunda.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. UMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukugcotshwa lamhlanje ekuseni emkhosini ofulathelwe ngenye inkokheli yamazwe umanyano weSADC ngoba kulokukhonona ngempumela. Ngaphakathi kwamalunga eSADC alithumi lasithupha 16 kubikwa kulababili abazise ukuthi baza kuba bekhona emkhosini walamuhla. Laba ngabathi uMongameli Cyril Ramaphosa loMongameli Philippe Nyusi wakwele Mozambique. Enye inkokheli yamazwe alithumi lane iphe izizathu ezijiyeneyo ezokungaphatheki emkhosini lo. UMongameli Hakainde Hichilema wakwele Zambia nguye umgcini sihlalo ohlangothi lweSADC Troika. Obelukhokhela ukuhlolwa kokhetho ubikwa engasoze abekhona ukubangele ukuthi uhulumende weZimbabwe aphange anxuse wake waba ngumongameli uMnumzana Edgar Lunga obesefikile eHarare izolo ntambama. Ivandla le-MRP elalilamalunga angamachumi ayisikhombisa lambili angamakhansila labathathu abancintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende kodwa laswela ngitsho lesikhundla esisodwa lithi alisoze lidedele emuva ngodaba lukamthwakazi. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe ukuthi kwahamba njani.
Okokuqala indaba yama-resources, ibandla lethu lilibandla elisustainwa yi-membership yalo, so ke asisenelisanga ukuthola ama-resources ayezasiza sinyakaze sikhampeni ngendlela esasifuna ukukhampeni ngayo. Okwesibili kunengi okwenziwa yizekhi njengorefuri kumbe labo abaphethe kwezokhetho, lathi sinje esasingeke senelisa ukuwuguqula okuphathelane lama-electoral reforms. Uzananzelela ukuthi TMDC ngesikhathi se-Government of National Unity behluleka ukuthi bemake sure ukuthi kuzoba lama electoral reforms ayezayenza ukuthi ukhetho luzalandela loba ngayiphi iminyaka. ZANU-PF isebenzisa ikhi yehluleka ukuqilibezela abantu, so ngokunjalo sangena kulolu khetho sikwazi ukuthi kulezinto eziningi ezingalungiswanga. Kodwa ke okwasincedayo thina njalo yikuthi ibandla lethu lakhankasa ngamandla ezabelweni lakundawana yonke yakomthwakazi litshela abantu nge-self determination agenda lingakhohlwa ukuthi thina ibandla lethu kalikhangelelanga ukuphila liqhubeke likwele Zimbabwe kodwa likhangelele ukuthi likhulule umthwakazi soke i-awareness campaign yethu iyahamba kahle kakhulu senelisa ke ukuthi abantu umhlaba ubekwazi ukuthi siphethele uphudaba so ngokunjalo hayi asilahli imbeleko ngokufelwa njalo asingeke thina sizijaje kumbe sithi ngenxa yalama elections sehluleka siqhubekela phambili ngokunyakaza kwethu njalo sisebenzele abantu zananzele ukuthi wonke lamabandla kade khona contesta ngama elections kathesi amanye avuke sokulama elections azabuya elala azovuka futhi ngo 2028 sokubuya ama elections eZimbabwe kodwa ke MRP ihlala ikhona njalo ikhankasa inyakaza ilungisa inhlupho zonke ezihlangana labantu bakomthwakazi kungakho ke sithi hayi asikhali kangako ngoba vele sasingawukhangelelanga alizwile ukuthi izana uPF iregile lati sikhala ngakho lokho ngoba indawo eziningi lalapha kade sifake khona ama candidates ethu asenelisanga ukufaka ama polling agents ngendaba yezimali yona leyo
manje nxa sikhangela elakusasa kuyini elibukhangeleleyo lizancintisa njalo na
ye elakusasa elakusasa lemthwakazi Republic Party lihle kakhulu babu Gandhi ngoba thina vele besingakhangelelanga ukuthi sima ngodaba lwama election udaba lwethu lwedlula kuma elections ikho lizabona ukuthi sibhizi sisebenza kanzima siphusha lokho esikuthi thina international lobbying ukukhuluma lomhlaba ngohlupho lwethu lwakomthwakazi ukuthi hayi sesifuna ukuphuma kwele Zimbabwe sizimele sodwa sizananzelela ukuthi kunyanga kaJulayi ithe iphela uJulayi sa announce ukuthi sesiyenelise ukuthola ama signatures angafika 25,000 online lamanye engedlula 15,000 esiwathole through hard copies ama signature lawa sikhangelela ukuthi siwaphanyeke kuma international stakeholders wonke sabhalelayo okuzabonisa ukuthi ngempela abantu bakomthwakazi sebefuna ukuphuma bamele udaba lwabo kulenye njalo inhlangano yamazomhlaba esiphendulileyo yarekhoda udaba lethu yazi yasinika i-case reference number yibo ke abasenzisa esadinga nalama signatures sayenelisa ukwaqoqa nje ngenyanga eyodwa besesenelisile ukuqoqa lama signatures online adlula 25,000 then physically adlula 15,000 so lokhu kutshona kubonisa ukuthi udaba lwethu lusezingeni eliphezulu kakhulu ngoba asela ndaba kakhulu lokudila lezinto ezilokwenza leZimbabwe kodwa ke sesile ndaba kakhulu lokudila lezinto ezilokwenza lokuthintana lokuxhumana lomhlaba ngokunjalo ke siyaguguzela abalandeli bethu labantu bakomthwakazi bonke ukuthi hayi mabangachawa luvalo kusese kukhulu esiza kwenza njalo kungekudala umkhomba ndlela sisabanika ukuthi hayi sesisiya ngapi sesisuka kuleli zinga sesisiya ngapi abantu bakithi esingabacelisa khona sibacele khona ukuthi mabazithembe njalo bengathembi ukuthi ukhona umuntu ozabuye vela kweindawo ezobalungisela inhlupho esibhekana lazo thina ngokwethu uqobo lwethu ithe sizalungisela lezi nhlupho abanye abantu becabanga ukuthi basazoncedisa uNelson Chamisa le-TRC ukuthi bekhuphe izana thina siyala sithi hayi inhlupho zethu akulandaba whether izana PF kumbe uNelson Chamisa konke kuyafanana ngoba siqukethwe in-1979 National Action Plan the 14 page review eyabhala izana PF layo i-call XAMDC kanti ehambisana lalokho okwenziwa ngabo CCC so ungazibona ungumuntu wemathebeleleni ucabanga ukuthi wena uzaqala ukukhupha izana ukuze ulungise uhlupho lwakho kuyabonisa ukuthi awuka-understand ukuthi uhlupho lwakho lonke luvelele eHarare kungakho ke thina siyimthwakazi Republic Party siyabathembisa abantu bakithi abalandeli bethu umthwakazi wonke jikelele ukuthi hayi asibambaneni siyibeni munye siyenelise ukuthi siqhube lo msebenzi ophambi kwethu ukuze inkululeko kwethu ibuye kungakudala
Hello ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla le MRP Umongameli Emerson Mnangagwa uzabusa ukuhlandla lesibili elakugcina nxa engacotshwa lamuhla Umbuzo ukuthi kanti kungani engakhethi omunye wabasekeli bakhe uzavela njalo Oyi ngomunye wabasekeli bakhe umnumzana Kembo Muhadi wasuka esihlalweni kulandela imbiko yokuthi wayesiya emacansini lamakhosikazi amanyamadoda nyakenye ngenyanga kaMabasa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Methuseli Moyo.
Ye udaba likamongameli umsekeli wakhe owesibili kanti basebenza bebabili lo daba luqathekile kakhulu ngoba xa sikhumbula kuvele kwinjwayelo kumbe kuyitradition
ukuthi kube lo vice president ikakhulu owaye kuzaphu kumbe singathi ovela emandebeleni. Emandebeleni ngisitsho nje zolezi ndawo okuthiwa yimathebeleland loba kuyimhlobo emningi kodwa sithi yimathebeleland. Bekulobaba umuhadi singakhumbula ubaba umahadi kaxotshwanga waresigna wathiya yena wathi ngendlela indaba ezazihamba ngayo ukubone kufanele ukuthi athiye umsebenzi kodwa kaxotshwanga. Upresident kasafakanga ke omnye umuntu la khona phana. Ukuthi ukuthi kukabili ukuthi ukuthi waye kaka ube ngathola umuntu ongamfaka. Okwesibili ukuthi ukuthi ube ngathi ukuthi akucabangisise kuhle ukuthi yenze njani ngoba umuhadi ngokubona kwami lelithuba nje upresident ekhethwe kutsha ukuthi afake uvice president wesibili. Ngibona nxa ngicabangela engambisela ubaba umuhadi nxa ubaba umuhadi enefunda. Nxa ukuthi uyabe ngafuni njalo usezakhangela ke kwabanye abavela ngapha mbona ukuthi kathesa akusadingeki kakhulu ukuthi umuntu wayekuzabhumbi wayengaphi. Ozokudingekela kakhulu ukuthi umuntu uvela ngapha emathebeleland ngoba umuntu lwana kumele amele iregion. So nxa ukuthi umuhadi akekho uyabe esezakhangela ke kwabanye abakhulu abaphezulu abavela ngapha. Kungaza ke kuvume ukuthi kuqhubeke isikhathi sonke lesi kungela vice president ovela emathebeleland. Kuyazi kungathiwa ukuthi ngezindlela ukuthi upresident ukuthi kadingakali ngezindlela ukuthi akuqathekanga. So kungadala i-statement kumbe inkulumo engayisiyo.
Hello ke ngumnumzana nami ethusele moyo ingcwethi ecubungula izombusazwe. Umongameli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa usethule umbiko ngamabona kude esazisa abalandeli bebandla lakhe ukuthi njengenkokheli abathulanga bagoqa izandla kodwa kuningi abakwenzayo ngasese. UChamisa ubelokhu ethule selokhu kwedlula ukhetho. Uthi umnyaka lo ngokaZulu. Kusenjalo abalandeli bebandla lezanu PF bathi ukudinga ukuthi kwenziwe olunye njalo ukhetho ikuchitha isikhathi ngoba umnankagwa wavotelwa ngabaningi. Sixoxe lomunye wabo umnumzana Willard Moyo owakhethwa ukuba ngukansila wesilobela.
Angihambelani lakho laloba ilizwi lami lingelincane elingeke lifake utshintsho olukuthi kungenziwa eyami intando kodwa alwana ngabe kusenziwa eyami intando. Laba bantu they are wasting our precious time, bamotsha isikhathi sabantu beZimbabwe. Ukhetho luhanjiswe kuhle, ivoters roll izeki yathu yayenza igroup yeWhatsApp indawo ngendawo eKwekwe district yasibiza thina amacandidates amaphathi wonke yathi beyandizothatha ama voters roll. Sahamba sawapiwa ama disk ama voters roll. Abe triple C balawo, lathi abe ZANU PF silawo. I voters roll engahanjiswa nga. That was way back ukuthi uma kwakulohlupho i voters roll le wawuhlubone. Uhlupho lwabo nje ukuthi bacabanga ukuthi as long bedliwe ukhetho luqili bezela. I voters roll sawapiwa izek ama disk angkona i ward nge ward constituency nge constituency ama candidates ama MP bapiwa ama candidates awe local government thina ama councillors sapiwa saba layo sikampena siyithwele siyisebenza sazo so umuntu register ngizibani uregister endaweni enje ubani uregister ku polling station enje njalo. So ukhetho ukuthi lwenziwe kutsha iku waste isikhathi sabantwana beZimbabwe abalindele ukuthi ihulumende entsha enqobileyo ayiphiwe ithuba isebenzele abantu yakhe ilizwe liye phambili. Lokuthona sibuyele emuva sisebenza sibuyele emuva sikhuluma ngokhetho isikhathi sonke ngoba kulomuntu ofuna ukuthi abe yipresident odliweyo asikubonte kungasinceda ngani thina lokho. Akusincedi ngalutho. Udliwe yena wadliwa umna wakhe usitamene embari wadliwa udade wabetshiredzi le ibizo lakwabo elithi Chamisa kalila bukhosi abayekele ilizwe libuswe yilowo owinileyo le party yakhe. Silezinto eziningi esifuna ukuzenzela abantu esizipromise abantu usuke sitele isikhathi eside kathesi efuna ukuthi ngabe kuyaguqulwa kuthiwe nguye owinileyo. Akufi kwenzeka lokho. Ukhetho luza kwenziwa kutsha njani? Lu angawina yena njwane funa ukuwina abazadliwa ngaleso sikhathi labo betha kwenziwe kuchuketho kambe ungaba yilizwe lonelo. Kwehlula sibi seAmerica uBiden esewinile uTrump wathena ukhetho aliphathwa ngakuhlela namuhla lokho bemhlukumeza bathi bona kalunganga ngoba wathi urojiwe. That America sibuya kithi namhla sisithi yona kasiyenze ukhetho kutsha ukhetho aluhanjiswa ngakuhle ngesikhalazo sikaChamisa why labo bengazange balalela uBiden bayenza ukuthi ukhetho soku kona ngale kiwo ngoba bafuna ukusebenzisa laba bantu ukuthi baba yenze regime change soze sikuvume lokho thina ukhetho solenziwe solwedlule nxa lelo hlupho lomhlupha kwahambe ekhodi le lobufakazi bakhe lobo ayebona ukuthi ama V11 wonke asayinwa ngama agents akhe akhomba mhlopho ukuthi TCCC idliwe iZANU-PF yawina kayiphiwe ithuba president kaphiwe ithuba fake cabinet yakhe ibhora lichayo liye phambili sidelive abantu beZimbabwe bathola ama services from ihulumende abayikhethile ngiyabonga kakhulu
lathi siyabonga lokho ngumnumzana Willard Moyo owakhethwa ukuba ngukansila wesilobola imele wesilobela emele ibandla leZANU-PF bekhuluma ecingweni le Studio 7 esesilobela. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronic lilodaba lokuthi kuza kuba lomkhosi wokuthakazelela ugcotshwa kukamongameli Mnangagwa enkundleni ye-National Sports Stadium lamuhla, lapho kuza kuba kulabahlabeleli abaningi kusukela ngehola lesithupha 6 PM kuze kuse. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi induna yebhinga uChief Saba usehambise umakanika wemota emthethwandaba ngemva kokuba imota yakhe ayiphiwa nguhulumende efuna ukuthi ilungisiswe ngumakanika lo yacatha. Okwamanje sengidedela imuva ngelichiya ezandleni zenu linabalaleli kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani, hayi siyabonga inyusi. NgamaNdebele, ngamashona, sinto yinye. Kakhulu abadala, yibo ababulalilizwe ekhaya. Loba lathi singayanga ukuyavota, abadala yibo ababulalilizwe ekhaya. Zwanini lo wedonsa ukuthi ukhuluma njani? Ambona ukuthi bona labana abantu abasedonsa, usiya khona lidonsa yonke leyani usiyali. Bathakazela ukuthi abantwana babo nxa bevotela iZANU bathakazelela abantu babo ukuthi bahlale eGoli bengababoni. Kusho ukuthi yinto abayifisayo laba abadala bavotela iZANU. Ngabe ungumshono, ungumkhala, ungumhlobo bani, ungumvendi, uyini? Ngithi kini badala lirongo, yini elenza iZANU ibilokhu ibusa? Alifuni ukuthi ilizwe lelo libe right, lijabulele ukuthi iZANU ibilokhu ibusa ibulalile izwe. Badala lina, badala lonke lesiNdebele, lani badala besishoneni, nxa lisizwa li-odiyo ibalwa, ngithi lirongo. Badala lina yini elirongo? Badala yini elithanda uMnangagwa? Yini elithanda iZANU? Ngiyabonga. Siyasafa thina abantwana lina ligijima likhulumela iZANU, likhulumela iphathi ezwaye olobubelo nje njengeSouth Africa. iSouth Africa ingcono lobubelo lapho esibhoda khona basibulali. Yini lina lichaze ukuthi uMnangagwa winile, iZANU winile? Kuyini khona okukhulumayo wena babo oselokhuzeni osedonsa? Ahlonipha mani, umuntu omdala unxa ukukhulumela iZANU ngani ukukhulumela uNkulunkulu? Ngabe kungcono? Siyabonga.
Sanibonani, sanibonani lonke kuStudio 7. Sanibonani lonke bantu bakithi. Le ncwadi, le message ngiqondisa kupresident. President Kabutso Mnangagwa, ecela bakithi, lungisa imigwaqo, lungise nje zonke into ezidingekalayo eZimbabwe. Imigwaqo, amakliniki, imfundo ibuyele esimeni sayo, kuvula amafemu koBulawayo. Into sacela zonke lingazise Harare. Leselilayo iningi bakito president, zama nje ukuthi lungise izinto zonke ngendlela eqondileyo, ngoba amamisteki elawenzayo liZANU konke ngicabanga ukuthi uyawazi kahle ngokubuko zami. So correcta mpela, yenza ama-correction, abelungu bebuye, abantu besebenze eZimbabwe. Ukuthi sihlale ngaphandle akusizi bakithi. Siyacela president, zama ukulungisa nokufaka nje abantu kwikhabhinethi yakho kube balance. Izinto zihambe ngendlela, lungisa mpela, lungisa. ubele sibindi lungisi lungisi izinto zikhangeka abantu bezimbabwe badinga nje into inhlala kahle angili lawo kodwa ngicela wena president ukuthi onamandla ukwenza konke lokhu isicelo sokuthi lungisa ezimbabwe president nangathi lowo muntu ohamba waleli lizwe ukuthi likhululeke lungisa izinto sezalo ukuthi wafundele i-building whatever izimbabwe yakhiwe mpela ivuka ilizwe elinomnotho ongaka shuwa hayi
ngiyabulisa ku-Studio 7 khuluma nguThulani Ndlovu enkaya kondoni uSikhobokhobo ngithande ukuthi kuwe wena babo ufuna ukuba yikhansila yesilobela into oyikhulumayo kayikho nje indaba yakho kayikho akula ntuthuko eyenziwa ngu-Emasoni neva noma kuphi nakuphi khonapho uma usuka kobulawayo usiya esilobela umgwaqo wakhona uyawubona ukuthi unjani mina ngikhuluma kanje uba yindawo eyizihambayo zonke lezo uyawubona ukuthi unjani umgwaqo wakhona kodwa lithi umnangakho yenza intuthuko yiphi intuthuko efakwe kumnangakho akuna next ake nixole lingaqambeli abantu amanga nibaxolele abantu bakhathele ngamangeni since 1980 until now 2023
Studio 7 linjani hayi siyawuzwa umphupho kaGawule loJoseph nguwe labangani bakho nalokhumalo wemguza ozinika isibongo sako Khumalo Senior lina badala lina kusukela namhlanje kwazizini nje ukuthi seliphelelwe yinto elilayo yilapho elizabona khona ukuthi umhlaba unjani ingathi asilitshelanga
Studio 7 linjani bafakazi abahle abathandeka abasakazi bethu sibathandaze silethile indaba ezimnandi noma nje singahlali kahle edlebeni omnanga kwalo kusasa uyabe jikiza muva njengomdlwane loku bamtshayela izandla oRamaphosa singazi ukuthi bamthume washeshe ukubuya lani balokhu nje bamhalalisela la mele sibambaneni sizinyama sezimbabwe mele sibambaneni sibe yimbumba kungabele shona kungabele ndebele kungabele donga sibe yinto eyi-one sivumelanene into eyodwa sekhupha umnangagwa ngoba la kuzanyiwa la kuzanyiwa isikepe naso esesouth africa siyasinga sitshona phansi la kumele sivumelane into eyodwa sihambe nisekhupha umnangagwa kuphela ayikho enyinto
Studio 7 linjani inkosi ngelela nabaseli hayi sifuna ukukhuluma le ndaba kamnangagwa yabona umnangagwa nabantu bakhe laba besisa kanti bona bagijimelani vele into abayigijimelayo kuyini njengoba vele usisele ndaba lapha ekhulunywayo ukuthi yena umnangagwa vele ulisela watyontsha vele amavuti kajamisa manje yena nxa kuyukuthi uwinile ugijimelani gijimelani umnangagwa indaba engahambi kancane kancane kumbe hambe lugege njengofuthu yena ugijimelani umnangagwa siyabacela abantu bezana bengasijwayela abantu bezana bayenze njengabantu
siyabonaundo zabazisacaba ngenxa yabo
futhithwala nzima
umthimbi yasola kakhulu mfokanqumayo ukuthi akurayitanga lokho abakwenzayo
selibonani kusiiyakubizwe ndakithi kwesithimbile ukuthi izonqoba siyazi ukuthi inqobile futhi njengoba siyazi ukuthi izani kume ayisisiya kuloni bandle lizokhoniza nokuthi lisuse ehlaleni sikamongameli kube bantu bakithi angazi ukuthi amatisha azokhala kuze kube nini lati sizokuthela emazweni kuze kube nini abatwa bethu basazodubeka la ngobe bebubona ubunzima akubi bantu bakithi kubi kwaze kwabuhlungu ba muzimbabwe yo
kum shelele ye siyabonga abantu bakithi siyabonga yebo ye singalahli ithemba kube kwenzakala ye kube kwenzakala uyadusa khangele ukuthi into izahamba ngalendlela into ikhambe ngendlela ethandwa ngumuntu hayi khona ethandwa uNkulunkulu so ke abantu iqiniso nje lipheleleyo ukuthi ake sikhangeleni ukuthi sisuka ngaphi siya ngaphi bantu vele amavoti aqalisa ngizonto kudale lokho etshontshwa amavoti ahlatshontshwa ngo-1980 lathi savota ngo-1980 so kwaqhubeka ngoba laphana bekufuneka i-one party state ingozi nje singayinanzeleliyo sonke sisuka sesithi hayi singene entweni eyi-one mase sitshayiwe tshaywa ungathi kambe urefuli eyimi kodwa sidlala sonke ucabanga ukuthi uzasurvyiva kanjani vele kuzaba la mafawuli amaningi esikhala ngawo bantu lapha ithemba sesilifaka ngaphi ukuthi asibambaneni singabambana sibe moya munye into funerayo ukuthi ekuphileni kwethu sibe ngabantu esibambanayo ma kutwa kuyavota sithi ma kulobani lobani bani athi vote laba abantu ababesikhokhela beyenze njengathi besitshela ukuthi ma kulobani nobani nobani kathi vote njalo futhi into eyayivele ifanele iyenzakale ukuthi bona ilokuzeni izeki liya akukazi ukuthi umntaka Thembo Mngadi kuthi umntaka Obhedi Mpofu kuthi umntaka Didi Masimtasa kuthi uthigumira lo abantu labana bevele bengamaprozana uthi bazaba ngabarefula right vele laphana bekungarefa bekusiyagcwaliswa nje ukuthi kuthiwa kuvotiwe iZimbabwe bantu fanele you have to believe ukuthi iZimbabwe i-one party state i-Chinese Centang akuvote China nyabona.
Lawke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ku WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, ucwaningo olusanda kwethulwa oluhlaziya usekelo lwenkokheli yebandla lama-Republicans ezancintisa ukuba ngumongameli welizwe iveze ukuba usikelo lukamnumzana Donald Trump owayengumongameli solukhuphukile lanxa engaphathekanga kungxoxompikiswano yebandla eyenziwe ngeviki edluleyo. Olunye njalo ucwaningo luveza ukuba yena uTrump lomongameli Joe Biden banguchiki lobhanqa. Sixoxe locubungulayo zombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu saqala ngokumbuza ukuba baqinisile na abathi uBiden ukhanya engazihluphi ngokukhankasa.
Biden kala primary. UBiden ikhona ezamelela ukuthi azazi ngedlula ama primary ama Republican ukuthi yena umuntu ancintisana laye ngubani. Kathesi uBiden uyasihambela phamba khona ekhuluma ngezinto asazenzayo eziphumelelisa ilizwe. Uza njengoba abantu balapha be campaigner be attack abanye, attacke bani oyi competitor yakhe. Akabi lo muntu oncintisana laye, angibona ukuthi ukungakhamba eni wakhe ukuthi ubona ngani thiwa usewinile. Mina mbona ngani i-Democratic Party yona ngowayo yodwa iyakhankasa. UBiden angabakwazi ukuthi ukhankasa lo Trump, ukhankasa lo bani, kumbe nguScott, kumbe ngobani. Ikhona ezaqala ukuthi a-campaign ehamba ekhuluma ngomuntu abancintisanayo. Akala muntu oncintisana laye kathesi. Akusikho futhi ukuthi i-Democratic Party kayilama i-strategy sayo esenzayo njenge-party ukuthi uBiden uzaqalani. Mina ngibona ukuthi abantu kanti bazihluphelani ngoBiden. UBiden uza campaign isikhathi singafiki.
Kubikwa udaba lokuthi umnumzana Joe Biden usekhulile, soluvela njalo lolu daba phambilini kokhetho. Ubona ungani ludaba oluzasetshenziswa na ukuthi usegugile abantu bengamvoteli?
Udaba lokuthi uBiden usekhulile iye luyakhulunywa. UTrump yena akakhulanga na ukhulile. Abakhuluma ngokuthi uBiden usekhulile ngobani? I-opposition kumbe i-Democratic Party? Bengabe bekhona abantu be-Democratic Party abakhulumayo, abakhulumela phansi, kodwa abakhulumela phezulu ngokuthi uBiden useluphele ngabantu abancintisana loBiden. I-Republican Party ngoba babona ngani ukuthiwa yinto abangayijikela kuBiden ibambe ngaleso sikhathi ukuthi abantu bangamvoteli besithi ngoba usekhulile. Ye ukukhula ukhulile kodwa angiboni mina ukuthi ukuba beletha lokhani ukuthi usekhulile ngama-Democrats kangawo abakulethayo i-Republican Party, and angiboni ukuthi bengaze bekulethe. Bayadinga labo indlela yokuthi kathi uBiden singamdlangane. Amboni ukuthi engadliswa yikuthi kuthiwa usekhulile abesedliwa nguTrump. UTrump yena kakhulanga oza ukuthi ancintisane laye lo bemutsha kumbe ephakathi laphakathi. Kodwa kuzafuneka ukuthi umuntu onolancintisana laye azitshe ukuthi yena kungani ebona ngani uza kwenza ngcono kulo Biden. Ngoba uBiden lanxa ekhulile ulezinto zakhe ezinhle azenzileyo ezifunwa ngabantu ezibukwa ngabantu. Amboni mina ukuthi ukulupha la kukaBiden yikho kungamdlisa. Angadliwa ye ku-election ngenxa yokuthi ama-Americans bathanda nje ukukhipha president, bathanda ukubatshintshatshintsha, kodwa hatshi ngokuthi usemdala.
Hello-ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe. Esigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelele ukugcotshwa lamhlanje emkhosini ofulathelwe ngenye inkokheli yamazwe womanyano we-SADC. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazo kodwa ntambama ngo-half past 7.